Okucacayo ukuthi udaba lwegugurawundi okwenziwa zinduna asikho kululungisisa, kodwa yiprocesi eyokuzama ukulungisa, ngoba udaba lwegugurawundi it's just a complex ndaba enezinto eziningi-ningi ongaza ukuthi ngoba iprocess yama-chiefs ingavuka ilungisile. Hayi, iyancedisa nje ukuthi abantu bexoxisane ngalo udaba, abantu for i-documentation lani lani, kodwa kuningi sibili ngoba kunengantu abakukhangeleleyo okungathiwa hhayi uma kwenziwe so indaba leyabe isilungiswe ngayo, okuyikuthi lokhu kukhatshana ukuthi kufike kuyo. Bathintela ngendaba yemigrensi ukubana izinkokheli zemigrensi kazikho involved, khonokhu ukuthi imigrensi ayikho involved kunikeza abanye abantu ama-doubts okuthi iprocess yangikhona uma kuyikuthi abantu bonke baba-affected, but kula abanye asebethiwa ngaphandle kuthona. Kusuba kube lento eziningi-ningi eziba yimibuzo lani lani, kodwa mbona ngazathi bonke abantu bagcina bevumelana ukuthi yi-starting point.
Kuya-ke kube lensolo yokuthi inhlanganiso ezizimeleyo mhlawumbe zifuna ukuthi udaba lolu lwegugurawundi ludonse lungagqitshwa ukwenzela ukuthi zibe lo msebenzi wokwenza, njengoba sibona ukuthi uhulumende laye usanda ukuthi kule mzamo yakhe asenze ngalolu daba.
Sezizimele zodwa azisoli uhulumene nje, ziyatsho okungaqondanga nokuthi ngabe kwenziwa njani. Ikaningi-ningi ungakhangela kazisoli kuphela, ziyatsho ukuthi hayi kuphambaniseka lapha ngabe kuthiwa kanje. Njalo kungayisizo inhlanganiso ezizimeleyo zonezi zidubeka zinjalo, ngoba kaningi-ningi ngohulumeni lokuhambe sithi abantu abakhuluma ngokuthi kwawonakala bakhulunyiswa ukuthi balefunding, kodwa ungakhangela abantu abalafunding abantu bayadubeka, kodwa ngenxa yokuthi bayakwazi ukuthi daily baphila empilweni ebuhlungu kule qhubu elilokhu elingakalungiswa, yikho bathola belokhu bekhuluma ngokuthi akulungise udaba lombhoqazo. Sibe siyingxenye yabantu odaba esemhlanganweni odubizwe yi-National Transitional Justice layo ode khuluma kakhulu ngodaba lombhoqazwe, ikhangele kakhulu entweni ze-memorialization. Silibhethu besiyingxenye yabantu odabe senza i-presentation. Ngemva kokusuka lapho sihambe safika eGadade sisiyakhangela iplakhi esegadade indala, kodwa iplakhi yangikhona ikhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwamaNdebele labelungu. It's a detailed plakhi, but iplakhi langikhona besizama ukuqhathanisa amaplakhi abekwayo izinhlanganiso lezigaba izikhumbula abantu abafa ngombhoqazwe vis-a-vis amaplakhi abekwayo ngabelungu ekhuluma ngempi eyaba khona phakathi kwabelungu lamaNdebele. Ukuthi amaplakhi abelungu amile lanamhlanje, kodwa amaplakhi abekwayo kathesi ayadilizwa. So ngenye yezinto odwa sikhangela ukuthi kungabe kusitshoni, njengoba sisesikhathini sokuthi kuthi udaba lombhoqazwe abantu abakhulume ngalo bekhululekile, ngoba abantu bakhuluma ngalo different.